Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Skhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwa.
Ummeli weZengeza West edalele ePhalamende oyibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ubuyiselwe umthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo.
So uthola ukuthi amamidlimeni ebefika kona ngeprayisi yabo okuthi kuthola ukuthi ngisesikwanisa ukuzithengisa nge-$15 imbuzi siya ku-$20.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umeli weZengeza West edalele ePhalamende oyibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uMnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali Enyatsime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba weHigh Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kaMantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha lakhe uSikhala uAdvocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa nguMantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa ke umtshutshisi edabeni lolu uMnumzana Thiriwa Mambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uNkosazana Fadzai Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent CCC members are held for months on end for honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet we're
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla leZANU PF bengadala amacala afanayo kabenzi walutho.
UNkosazana Eleni Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kuSikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungele lokuphiwa ibail. Ngasikhangela sibona uSikhala sehlale inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye ayebevu abotshwa labo abayi-14 abanye abenyatsime sebaphuma lo honorable Godfrey Stole la owayebotshelwe icala elifana noSikhala la sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okuSikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF uMnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those memos coming from them, they have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file, like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accused ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF.
Basibeka umlando kikho konke okwenzakalayo okugqela ukucabana kwawo bengehlulwa ukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenza inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
Umahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba weHigh Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalimi besigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo ukugcina kusehlula ukukhula kwebhizimusi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga.
Sithengisa imbuzi zethu, sithengisela amamidimeni or sithengisela nje. So uthola ukuthi amamidimeni ebefika wona ngeprice yabo. Ukuthi uthole ukuthi sesikwanisa ukuzithengisa nge-$15 imbuzi siya ku-$20 kungena into ongayenzi.
Unkosikazi Priscilla Sibanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi.
Sizokusizwa ukuthi at least i-government ingenele ku-price enkomo njengakhona okwenza kophothoni, kothobhako. At least sibe ne-startup fund yoku-negotiate lama-price.
Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo.
Kuphela kwentengo yezinto esizisebenzisayo ngabomvuma zocaco kodwa sesikhangisiwe.
Umqondisi we-Agritex eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Asihambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona ekuthengweni kwazo ukuze uzuze imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-apartheid. Basebekubhadala ngokuhle nangesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe, bayikhangela ukuthi le minyaka indalo okunganani, inono okunganani ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, xa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisozifana nele yamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabiswa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi nguLovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi kwinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasimanda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle bancinda iminwe izisu zababomvu ngokusuta kwimisebenzi kaLavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
I did the system for fill up the dam. I donated the irrigation system for the community, about 10 villages. The 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me are also did the lighting system. I installed the Matawa lights for them in their households.
Uyise kaLavazi umnumzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yiko kulekusasa lo muntu wonke ongubaba. Yiko efikelana wayenza izibukwayo, wathenga inkomo, wayenza ama-irrigation ngale edamu, yenzela abantu bakibo khona lapha kontadle emambhale. Kuyintwenhle kujabulise isizwe sakogululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabonakude TV lemabhayisikopo ngumngane kaLavazi uHamilton Dlamini laye ube khona kulo mkhosi.
Le vision, that is why I'm here to support him. Umtshelile ukuthi kwenzela abantu bakhe, abantu bakubo, umphakathi. Wenzeni inkomo ziyadipha, zidipha every week, and aqala lokho yabezidipha mhlawumbe after 3 months and all that. Usimplify life yabantu. Irrigation system, kune vegetable farming, khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model of the current ideology yokuthi let's make everything work. As empower abantu bakithi, abantu, you know what an empty stomach is dangerous. So I'm here to support him.
Kanti umeli weMangwe ethalele eParliamente unkosikazi Dlalane Mguni ubonga ngokwenziwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele nentuthuko abayibona kuwe. Siyambona wathi luzwa komuhle okuyi-inspiration njalo okuyikukhuzela abantu ukubona into enjeba bazizwa beqhuphumiselekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe nguLavazi.
Jahaeli letayimento yatihanisa kwazo sebazwazi balo tili papanasi. Isi sebazwazi tokhuthaza tikumhlabana bose bakuye kwehango ukuthi ababende meyinonga yaLavazi. Inomiliza chikaba chapo mwana unotipanele kujona keneli poni akakumbula kuti jona ilesi munzi muZimbabwe abuye uthuthukisa chikaba chapo.
Umunye bekulumkhosi esiwa kubulayo ngukhosazana Sophie Maphosa.
Balenhlanhla abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengoLavazi ngithi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha kwesabalala kuyekhatshana. Singakhangeleli inkokheli zethu khona lephezulu sibeke sisole ukuthi lapha lalapha, kodwa nxa kukuthi abafowethu labantwabethu khonala abaphesheya bangazala lomqondo okaLavazi babone lokhu akwenzileyo ukuthuthukisa isigaba labo bakophe khona lapha bayenze njengaye.
Abahlali bemambale abakhulumi sebele dolobho ekhaya amanzi logesi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje. Imali yeStudio 7 ngisemambale eMangwe ePlumtree, igama lamu Jesus Banda.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu kuluhambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngoNhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngele Russia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo eqakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lephalamende ele House of Assembly le Senate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalindawo zithi lingozi eyenzakele izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalitshumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki kuhlelo Diaspora Profile sixoxa lomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa Imlomocha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulomsebenzi izakhamizi zakulowo mango labanye abakhonapha eMelika. Asizweni exoxa Logan Gumede Saidi owe Studio 7.
Yes, so imlomocha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014. Bengithithi iphupho lakhona siqale ngo-2014 yikho esiqale khona ukuli-implementa. So from 2014 sasivele sizinika umgomo we-5 years, of which umgomo wakhona sawutshaya but i-COVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lowo mnyaka ngo-2022 ngathi ngamafishane yiyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi waba liphupho lami. Ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalimbe. Ngakhula khonapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ichumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenje sinthole lami okuyimadlana ngase ngicabanga ukuthi enginto engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhele kaba isikolo kwenze abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi kwakuthi isikolo kwenze abantwana bathole lokho kuthiwa imfundo elohlonzi, i-quality education.
Wasusebenzela male lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary. Yes, ngoba kwasekudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers, abanye bahambe sibili amakhilomitha pho safike ichumi lanhlanu 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathe esesikolo zethu sashe saqalisa sibithi saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokhe lasungulayo lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathe izikolo zivulwa oqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi sasiqalisa kutsha, esasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1, sasithethe kuphela o-form 1, sahle saqalisa silabo o-form 1 abangu-40. Hhayi, konke kuhambe kuhle, 40 silama-teacher ngu-6, konke kuhambe kuhle. Abantwana bebefunda, udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuze izakhamizi ziyathokoza kakhulu, abantwana bayafunda, ama-teacher awastruki. So isikolo sibile sisukume ngodumo sibili olumangalisayo, and abantwana bayafunda sibili le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselilusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho, likuqaliselani khonoko? Selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, lolu uhlelo lolu luhlelo siyaliqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding, injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye, kodwa lokho esikhatshana kulabanye. Angiyenze ngikujoye ukuthi isigaba lokho esesikhulu kulabanye, abaningi sebethola ukuthi babe seduze, but lokho ebekhona abanye ba esigabeni khonapho eseMzingwane abahamba imango emide. So ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo. Then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonzi. Sasesikunanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakemeyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngoZibandlela ka 23. Bizike zakhona apho zihamba njani, bayenelisa yini abazali ukubhadala, njalo oteacher lina libaholisa ngemali evela ngapi njengoba kungela hulumende phakathi lapha?
Yes, yes. If fees yethu isayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali kayikho, komile indawo eziningi. Umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term, okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane. But noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka, kube kulokhu kubanzimela abanye khonapho esigabeni, kubanzimela sibili kungazuthi abafuna ukubhadala, abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lo umnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania loGena Gumede Saidi oStudio 7. Akubizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazavuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow, umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 a.m. kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu, njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Tifa Dube, yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi shangechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town CBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale Mathendele, iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona, njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana, ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababe lothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo, njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke, ngisho lasezitolo zaseplumtree, ngisho kuma government premises, abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu, lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngisho lasemabhoda, ebhoda lana sePlumtree siyafika khona, sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokhu esikwenzayo kuyinto esithandayo, njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyi nto, kodwa-ke lokhu yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke, noma basebulilima noma basemangwe noma ngitsho labanye abaseBotswana, ngitsho labanye abakobulawayo, labanye abasetsholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga, batshengisele uthando, njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthinini abantu nxa bebadala abazifundise, njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthi mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela, kodwa selatshabalalwayo, kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi basePlumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Loke ngumnumzana Tifa Dube, omunye wabaqoqa umcimbi webukhalanga Roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakobulawayo endaweni ezigoqela uward 1 lo ward 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo. Njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukwana ezilandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Elos Nyoni. Isiphathamandla omela iBulawayo East edale lePhalamende.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kwaBulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine ebengela magetsi lakhathesi lokho ebengela magetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke sona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-ward 1. Izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubabujaji onguye u-regional manager we-ZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adebethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo, kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha. Nxa bezibulele zabanengi sebefake kuma-deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyilosi kubhizinesi. Antsho siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment. Abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale lePhalamende, ligcine nini ukucubungula lolu daba? Njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. U-minister wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edam leKariba ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts ukuthi kube yizero.
Lo ngumnumzana Elos Nyoni omela iBulawayo East edale lePhalamende. Likhumbuleke kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olwe-Diaspora Forum sikhangela ubunzima obubhekane labeZimbabwe abase-South Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singakalugqibi uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale lePhalamende, umnumzana Job Sikhala, ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ibail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.